Ngomnyaka ka 2022 leBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe ukwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo umnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitshini le eSgodini Agricultural College esigabeni seMzingwani. Umoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMurwa wona ubucwadlana nje le Lopole Haboroni uthi isinqumo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa.
Kuyaphathisa kakhulu ngoba kuyabe kusinika amathuba amakhulu for ukumaketha. Ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho ususa lapha usise endaweni enje lapha esiyothengiswa khona. Uyabangasela lama challenges ukuthi flood iproduce oyabulayo ngoba uyabukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma consumers.
Uthi noma nje ukulima kulibhizimusi eletha inzuzo kule migoqo abahlangana layo njengabalimi bonke umoyo uthi kuntshintsha komumo omkhathi iclimate change iyabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo.
Ugcine kusiba nzima lokuthi iplanting program yakho uyimise njani. Singayisekelisa ngesizini edluleyo abezomumo omkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kube lo mtshazo. So ngendlela zokuthi umomo omkhathi uyajintsha labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okubambekayo okuza sigayide ukuthi ngezilimo zethu silimeni ngoba iningi lalilimi lamatamatisi lathi singibe silawo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe sazohlanyela kutsha. So la sokuyi-provious.
Omunye layo okubhizimusi yokulima mnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kwele Botswana lokuselakala nje kwezinye izilimo ezitshiyeneyo.
Langa latshisa kakhulu kube nzima ukuproducer. Umqando ngesikhathi somqando this side kuyaqanda kakhulu and then bese kusibanzima ukuproducer and then sembona i-opportunity ukuthi if ungakwanisi ukuthi uproduce ama-crops onalawa uphambana lama weather analawa ngesikhathi selanga ngesikhathi kuqanda.
Uthi ukuba umuntu wokuza encintisana lezizalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako.
Ya khona kwi-challenge not at large but ukuthi uyabungakwazi ukuthi kwini ukuza yenzakala kusasa but in most cases kuleli lizwe labantu abalama-interest labo ukuthi bafunde khonokho kwaziyo you share ulwazi.
Unyoni uthi umuntu uyabe engalahlekanga uma ikhethe ukungena kwezokulima.
Inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngaliphuma nje ilanga kumele kube lolutho olusetafuleni ukuthi uzakulanda what are you going to eat. Emini kufunakala ifama, ntambama kufunakala ifama, ngaba ngumtshato ngaba kuyini kudingakala ukuthi kube le fama.
Ngesikhathi ehlangana lo mongameli Emerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe eBay National Commission, umongameli Mokgweetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima. Masisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa njengabalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kwele Botswana. Ele Zimbabwe lalihlonitshwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.